Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 16 Mpandula 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lephalamende selilinde ukuhlaziya udaba lokuthi abahlala phandle kwelizwe bazavunyelwa na ukuvota besemazweni lapho abahlala khona kukhetho oluzayo.
Kodwa mina ngokubona kwami abantu kumele kube yibo ababe phambili baphushe lolu daba, yithi thina esikudiaspora, thina esingaphandle.
Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ithi isilobele uhulumende ugwalo imkhuthaza ukuthi alungisise umthetho ophathelane nokusebenza kwenkokheli zomdabu, Traditional Leaders Act.
Owenze safaka lesi sicelo kuhulumende ukuthi okwakuqala i-Village Development Committee ilugatsha oluqakatheke kakhulu ekuhleleni lekugugulizeleni intuthuko ezigabeni.
Ugatsha lwezokusakaza olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe izolo lwazise ukuthi solunikeze amalayisensi wokusakaza imisakazo yezigaba eyisithupha egoqela uRadio Kalanga.
Inhlelo esizazisakaza zinhlelo ezikhanyelane lokuthuthukisa isigaba esingathi i-community development.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lephalamende selilinde ukuhlaziya udaba lokuthi abahlala phandle kwelizwe bazavunyelwa na ukuvota besemazweni lapho abahlala khona kukhetho oluzayo. Lolu gwalo lwethulelwe idale lephalamende ngothiwa ngumnumzana P. Mutshemwa lwafakwa ama-signature ngabantu abazinkulungwane ezimbalwa befakaza ukuthi basekela inyathelo lokuthi bavote abahlala phandle kwelizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma phambilini kukhetho lwedluleyo olomnyaka ka-2018 ukuthi abahlala phandle kwelizwe kumele bavunyelwe ukuvota. Siqoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso ekhankasela ukuvotela emazweni eZimbabwe Diaspora Vote Campaign, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Siyazi ukubana i-constitution yethu eZimbabwe eka-2013 iyavumela izizalwane zonke zeZimbabwe ukubana zivote noma zikuphi nendawo. So into ekumele yenziwe lana yikuthi silandele i-constitution yethu njengoba isho. So i-electoral act eZimbabwe kumele i-alignwe le-constitution and ilungelo lokuthi abantu bakithi bavote livunyelwe. And then i-government sokuzomela ukuthi ibone ukuthi iya-facilitator ukuthi kuqalwe u-register abantu bakithi abasemazweni.
Wona amabandla ezombusazwe akhanya engalugijimisi kakhulu udaba lwe-diaspora vote nxa sikhangela ukubana awafuqi ngamandla. Ungathini wena ngakho kono?
Amabandla ezombangazwe aseZimbabwe i-opposition sekingasho ngithi i-opposition especially MTC banokukhuluma ngalo daba le-diaspora vote esikhathini esiningi. Yinto ekhulunywa kakhulu ukubana ibalulekile ukuthi abantu kumele ilungelo labo lokuvota balithole. Kodwa mina ngokubona kwami abantu kumele kube yibo ababe phambili baphushe lolu daba, yithi thina esikudiaspora, thina esingaphandle. Ngoba at the end of the day ilungelo leli elokuvota yithi esingalitholi ilungelo lelo. Ilungelo leli yithi okumele sililwele. Abantu abasekhaya esikhathini esiningi abakucabanga kakhulu ngathi ngaphandle, bona nje balinda ukuthi sithumele izimali yikho nje abakhangeleleyo kodwa masokhulunywa ngendaba zokuthi sivote abanengi ungathi ludaba abangalunakeleli kakhulu so thina sokumele kube kithi ukuthi sifake awareness ukubana kubalulekile ukuthi sivote sikhethe inkokheli esizibonayo ende kuzosiza kakhulu isizwe seZimbabwe ngoba khona manje vele sithumela ama remittances adlula bo 2 billion ngomnyaka a contribute kakhulu ku GDP yeZimbabwe so kumele ukuthi sibe lelungelo lokuthi sivote ukwenzela ukuthi silungise izinto eziningi ezimoshakeleyo eZimbabwe njalo futhi si attract ama investment avela ngaphandle so I think thina njengamaZimbabweans ngaphandle yithi kumele sibe phambili ukukhankasa lokulwela ukuthi ilungelo leli livunyelwe nguhulumeni
umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ekhankasela ukuvotela emazweni eZimbabwe Diaspora Vote Campaign ubekhuluma esicingweni leStudio 7 eseVirginia ngapha kweleMelika Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ithi isilobele uhulumende ugwalo imkhuthaza ukuthi alungisise umthetho ophathelane lokusebenza kwenkokheli zomdabu we-Traditional Leaders Act ukuthi uhambelane lesekelo sombuso welizwe ukwenzela ukwehlukanisa umthwalo wezinduna osobhuku kanye labalisa okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa
Esikucela kuhulumende weZimbabwe ukuthi kaguqule umthetho okhangela ngenkokheli zomdabuko ikakhulu okhangela ngomsebenzi wabo sobhuku ayenze kube khona ukwehlukana kwamandla lemisebenzi ngoba okwakhathesi ungawukhangela lowo mthetho we-Traditional Leaders Act uthi usobhuku nguye ochaya i-VITCO abuye njalo acheye i-Village Assembly okungesinto elo okwehlukana kwamandla lemisebenzi ngoba i-VITCO kumele iripote ku-Village Assembly so nxa usobhuku ezaziba ngu-chairperson ezicheya ngapha eku-Village Development Committee eplana njalo esebenza aphinde futhi ayezicheya ngale seku-Village Assembly osokumele ihlole ukusebenza kwe-VITCO kakula kuwehlukaniswa komsebenzi lamandla ekuthiwa ngesikhiwa i-transparency and accountability okuyinto equkethwe yisisekelo sombuso welizwe leZimbabwe ngakho thina sithi lo mthetho kawuntshintshwe usobhuku acheye kuphela i-Village Assembly njengalokhu umlisa echeya i-Ward Assembly kube sokusithi i-VITCO ichewe ngumuntu oyisakhamuzi ozakhethwa yizakhamizi njengalokhu i-WARDCO ichewa ngukansila okhethwa yizakhamizi zikhangela ukwenelisa lobuciko bakhe
okuyikho okubangeleyo ukuthi inhlanganiso yakho isukume ithathe leli nyathelo kuyini
okwenze safaka lesi sicelo kuhulumende ukuthi siyananzelela izinto ezimbili okwakuqala i-Village Development Committee ilugaja oluqakatheke kakhulu ekuhleleni lekugugulizeleni intuthuko ezigabeni ngakho izigaba eziningi ungahamba ama-VITCO ayakhula ayehluleka ukusebenza kawenzi lokho kuthiwa ngama-Village Development Plan kabenzi ama-feedback meetings ukuthi babisele imbiko ezakhamizini njalo futhi kabala ndlela yokuthi bahlolwe izakhamizi ekusebenzeni kwabo lokhu sibona ingani kudalwa yikhonokho ukuthi sobhuku ubambe mambande ngapha nguye ohlelayo asebenze ngapha nguye futhi ohlola umsebenzi okuyinto edala okwesibili ukuthi lokhu kwenza kakuhambelani le-constitution yeZimbabwe isisekelo sombuso sithi nxa kukhona umthetho kumbe ukwenza okungahambelani lesisekelo khonoko kuyize neze ngakho sithi lo mthetho we traditional leaders act kulolu kudaba lokusebenza kwabo sobhuku le kwenze iphutha nxa kuqathaniswa le constitution yelizwe ngakho ikho sithi akuguqulwe kulungisiswe ukuze intuthuko lamalungelo abantu kuthuthukiswe njalo lesisekelo sombuso silandelwe sihlonitshwe
liqhubele njani uhulumende lesi sicelo kukanti likhangelela ukuthi uzaliphendula nini ngoba sibona ukuthi miningi imithetho elokhini ingakalungiswa ukuthi ihambelane lesisekelo sombuso
sithumele nge-email kukanti sisesaphakathi kokubafonela futhi njalo ukuthi silandelele ukuthi sibone ukuthi bonile isicelo sethu ukusasa sizabe sisithumela njalo futhi ngalokho kuthiwa ngama courier services.
Hello ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphatha amandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ubexoxa esicingweni le studio 7 ekwobulawayo. Izolo wazise ukuthi usenikeze amalayisensi wokusakaza imisakazo yezigaba ezisithupha egoqela oweradio Bukalanga. Ugatsha lwezokusakaza olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe lwazise ukuthi eminye imisakazo esizaqala ukusakaza ngethi Matobo Community Radio Trust, Chimanimani Community Radio Station, Vemuganga Community Radio Trust eChipinge, Ndau Radio Trust, Twasumbuka Radio Trust eBinga, Kasamba Vezi FM eKaripa, Lemanziwa Community Radio Trust eShamva. Sixoxele siphatha amandla somsakazo weRadio Bukalanga umnumzana Ntando Dumani ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umsakazo wethu uzasakaza usedolobheni lePlumtree Town koGejenge. Uzabe ufika endaweni ezinjengabo Ndolwane, ufike lendaweni ezinjengabo Mpandeni, oDombodema, kusiya ikakhulu eluhlwini lebulilima, kodwa bese sisiza futhi laseMangwe, sifike ngisho la kubo ezinyama. Izindawo esizasakaza kizo. Inhlelo esizasakaza zinhlelo ezikhanyelane lokuthuthukisa isigaba esingathi i-community development. Siphinde sisakaze inhlelo ezikhanyelane namasiko ethu, lolimi lwethu, lobuntu bethu njengamakhalanga. Siphinde sisakaze inhlelo ezehlukeneyo ezikhangelele ukuthi ziqoqe abantu, zibathuthukise, zibaphakamise njalo zibanike ulwazi ezehlukahlukeneyo. Kanti njalo sibe nezikhathi zokuthi ama-artist akithi ayathuthukiswa, ayaphumelela, ayathola indawo yokuthi umsebenzi wabo udlalwe khona lapho.
Siyake sizwe abanye bekhala ngokuthi ukusungula umsakazo kudinga imali.
Liqiniso sibili ukuthi ukusakaza kudinga imali eningi kakhulu. Kodwa ke njengabantu bakithi esikhalangeni, ngabantu ababambeneyo kakhulu abayanelisa ukuthi bahlangane ndawonye, bahlanganise noma imali eyabifuneka noma yini izinto ezifunekayo ukuthi bazithuthukise. Ngingapha nje umzekeliso ukuthi ungakhangela endaweni yakithi kakhulu. Abantu bayakha izikolo, bayakha izibhedlela, bayakha ama community hall. Konke lokho bekwenza ngokuthi bahlangane, babuthanise ndawonye okudingekayo ngisho lemali imbala, bahlanganise, bayenze khona lokho abakufunayo. Yikho ke yiyo futhi indlela esenza ngayo umsakazo wethu lo weRadio Bukalanga.
Ubona abasakazi lilabo na njalo ngasitshela ukuthi lizasakaza ngendimi ziphi? Kuyaba kuyisikhathi langa kuphela nje kumbe liza hlanganisa lezinye indimi.
Njengoba usazi Chris ukuthi uhlelo lolu luyaqala kathesi ukuthola ilayisensi. Ngikhona ke sisezabuthanisa sihlanganisa abantu ukuthi bese sithola abasakazi, sithole abayenza imisebenzi ehlukeneyo edingekayo ukuthi umsakazo uphumelele. Kodwa ke ngathi phakathi kwabantu bakithi bakhona abantu abalolwazi njalo abalobungcwethi bokusakaza abasebenza endaweni eziningi ezehlukeneyo. Angeke ngibatsho ngamagama kodwa ke sikhangelele ukuthi labo ngabantu abazasondela baphathise kakhulu ekuphumeleleni komsakazo lowo. Kodwa ke abanye ngikhona ke siseza ba trainer sibanike ulwazi lobungcwethi bokusakaza. Baningi kakhulu abantu bakithi abale siphiwo abale talent kanti ke akukho nzima ngenxa yokuthi ngabantu abavele bezimisele sesileminyaka silabantu ababutheneyo ndawonye abafundisanayo njalo bezifundisa ngokusakaza lokho. Yikho ke sibona ukuthi awungumsebenzi siwanelisayo ukuthi ungaphumelela. Lapho esiyabe sisilela khona sizadinga uncedo kulabo ababe lolwazi lolu noma bengasibo amakhala ngawumbe bengasibo abantu bakithi. Kodwa ke sikhanyelela ukuthi konke kuyabe kuhlelekile kahle. Ukusakaza sizasakaza ikakhulu ngesikhalanga. Yilo ulimi oluzabe lusakaza kakhulu. Kodwa ke phezu kwakhona lokho kulezinye indimi esiyasakaza ngazo ezinjengesiTswana, ezigoqela isiNdebele, ezigoqela isiChawo kumbe ngathi isisili. Lezo zindimi ezizo ezitholakalayo emangweni wakithi.
Umnumzana Ntando Dumani isiphathamandla somsakazo weRadio Bukalanga ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePlumtree. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abedlula amakhulu amabili 266 ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo. Isigaba seMathebeleland South yiso njalo njengakuthange esilinani eliphezulu elababanjwe leli gciwane abedlula amakhulu ayisithupha 61.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America as the Washington DC.
Ubunandi lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani lezisebenzi zikahulumende elahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithobamunwemunye ekhulwini 90%. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukukhuthaza ukungalandelwa kwemithetho yelizwe ngokuvimba abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi baye esontweni. Umthethwandaba wanquma ngeviki edluleyo ukuthi labangahlatshwanga kumele bavunyelwe ukuya esontweni, kodwa uhulumende wazise ngolwesibili ukuthi uzaqhubeka ebopha abangahlatshwanga abangena emasontweni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani kuStudio 7, okhulumayo Godfrey Moyo, umahlabahlaba umahlaba ithwale. Ngidlulisa umlayeza ngoba vele ngiyafaka imlayeza alidlulisi kuStudio 7, angazi inkinga yini. Kodwa ke ngoba mina ngisiyela yithi lokho engidlulisayo kubalulekile. Sicela bakithi sekungathi imithwakazi abantu bangayichiya nje eceleni ngokuyikhuluma kabi. Imithwakazi iqembu elizobusa isizwe samaNdebele o isizwe sikamzilekazi kamashobana. Ngiyazi amavoti abeseduze nje manje mhlaka 2023. Ngicela isizwe sikamthwakazi sekungathi bangavotela imthwakazi ngoba ngiyazi abantu bahluphekile, abalalutho abalwenzayo, bancindezekile ngombuso wezano. Izano iloko iroba abantu, ithi iyabayenzela lokho. Kunini amapromisi abe khona, lamanje siloko sisamile ku-13 imgodi
kulokho yamenyezelwa angazi na angazi kwakunini mangisemncane kakhulu namanje kulokho usamenyezela imgodi singayiboniyo sikha ngamakhanda emfuleni akulamanzi so ungcono vele besiyekele sihlupheke ngoba siyahlupheka sizimele singumthwakazi siyabonga
ivuka njani basakazi Studio 7 landonke balali sikudaba lwamatitsha amatitsha akalanihloni shu alubana bengabanye ngabazi sula 1-2 years behola behlezi kodwa namhlanje sebesithi bakhalala umsebenzi bazama ukwenzani phezu ye-2 years bephiwa imali bengasebenzi abantu abanye kade bekhona besebenza 2 years zonke bona behlezi
akakhohlwe kancane
angibonge njalo mfinyelele enkosizwe sikamthwakazi nakuthibanokhulumayo sekumalizojoyinayo nokuhlaziya ipolitiki funa ukuthinta izinto zibe mbili ngokuhlaziya kwami kwimbono wami nothi owe-Studio 7 umbono wami nami ma ngihlaziya ma i-MDC zonke alliance endi thini ziyafana azilwele umthwakazi zingezokuthi sigcineke sicindezelekile singakwazi ukubambana siyisizwe sikamthakazi mina ngokubabuka kwami labantu bayahlala ensithe nabaholi benzana bebese bephuma uma bephuma eminyango ngaphandle babekhuluma bengathi bahlukene kodwa uma bengaphakathi kwezindlu la esingababoni khona babezwana bekhuluma ngokuthi singenza njani ukuthi sigcine lesi sizwe sakwamthwazi sihlukene ukuze sikwazi ukuthola izinto esizifunayo ngokubana uma sikhuluma ngama-resources kubenefita bona amashona uma sikhuluma ngemisebenzi kwamthwakazi kubenefita bona amashona akukho nomntwana owase kwamthwakazi ongamthola ephethe loba kuyiphi ibhoda loba kuma-police station nasey'kolweni kubotitsha sokuyibona abaphetheyo yibona abaqhashwayo kwamthwakazi nalapho kuchanyela khona inokubuka ibhoda yasemaqhingi kweminango wamadlambu kuchanyelise ama-security ngamashona nabantu abachanyela singamashona so laba bantu uma bona behlala behlangana ngaphakathi lezindlini bakhuluma ngokuthi balwela ukuthi singabuyi futhi sibe nayo iphathi ezosenza sihlangane njengezaphu bifu ngaboma-70s esasithi inkomo ethi ma ethi evizirali abantu behlangane babe yinto e-1 uliwe isibe nesithunzi manje bayibona le nto ukuthi wona kumele sihlale sehlukene ingakho baplanda-ke o-MD babeya futhi babahlukanisa babenza bababili nezanu abanye abantu bakamthwazi bazoke ukuthi hhayi zane-right abangatholi lutho ngale kwazana babuye bathi MDC right abanye abangatholi lutho ngabakwa-alliance alliance nayi-right so angingabona sesihlukene almost 3 feet so kube sekubeka-ke la maphati akhe ithi-ke emarapini nabozapho nabo ma bethi bathi sehlukene so asingeke safa sabambana bona noma babehlukene ngokwamaphati kodwa ngokubhenefitha babhene bayabhenefitha akukhethelekile ukuthi ungumlandeli we-MDC kumbe ungumlandeli wezaulana babhenefitha kesibo so yilapho thina silimala khona kakhulu inkulumo yami ibhekise kakhulu kusikhulumele ngisizwe esithi kona abantu abavote umafa nonjemba kathi ngonje mnyama we-MDC South so ukuthi la bantu abafuni sibambane bayesaba futhi ukuthi kona singabambana njengezaphu singakwazi ukuthi silwe neplani yabo le siyi-destroy mina bengifuna ukuthi ebantwini bakithi asisondeleni sibambane sibe into eyi-1 ngemva kwe-MRP kumbe ngemva kwezaphu sibe sesikwazi-ke ukuthi silwele ilungelo lethu
sanibonani sanibonani basakazi bethu bonke ku-Studio 7 kunye nabalaleli be-Studio 7 nonke jikelele mthwakazi omuhle onibulisayo ke umntalo Khumalo ngilane goli bakwethu ngomthetho wami ke bengisacela ukuthi ngiphawule ngenkulumo eqhamuke nomagalela mafa sibanda lapho abephawula khona ngomongameli umqondisi moyo emnikiza phakathi kwabantu lapho ethi yena uthuke amakhumalo ngokubona kwami akula lapha thuke khona amakhumalo abantu bangafakazi abantu abathuka amakhumalo abantu be-NDC Alliance ngokuletha okambalani babagcwalise ku-City Council yakoBulawayo nokususa indle eHarare bayilethe koBulawayo abantu baphuze amanzi endle for the first time yiyo likhansila ye-NDC Alliance ever since uBulawayo benamanzi ahlanzekileyo kwangena bona abantu baguliswa yikhorela sengaba ke lapho ke yena uMagalela Mapha angachazela khona abantu ukuthi yini i-development abayenzileyo koBulawayo. Maye ngayichaza ayinyise lapha development abayenzileyo. Singabonga. Kodwa mina kayikho into ebambekayo enziwe i-alliance le yabo uMagalela Mapha sibantu. Azama ukuthi manje bangasukeli umqondisi kungenasidingo ngokuhlulwa kwabo nguMonzola ababhekane naye uMonzola noMakhupha. Ahlukane nomqondisi. Hhayi azibongela bakwethu.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, isigaba seTexas yiso esikhokhela kumanani abantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Isigaba seFlorida ebesiyiso esilamanani aphezulu. Sizilandela eseTexas. Izolo nje kuphela kubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2652 endaweni ezithiyeneyo zelizwe leMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esiqintini seCalifornia okubhubhe abantu abedlula ikhulu 110 izolo, umnumzana Julian Bebe.
Ikorona ukhanya ibuya kubi ikakhulu kulabo abantu abalokhu bengakahlabi. Ibuya kubi la sebantwaneni abavele bengela vaccine. Hayi, into yakhona ikhanya izaphambanisa kakhulu. Izikolo sezivulwa and kukhanya kuyadoselwana, abanye kabafuni ukuthi abantwana bagqoke amamaski, abanye bathi abantwana kabagqoke njengoba kungela muthi ukubahlaba. So okakathesi sibili kukhanya kubile kuma-southern states le anjengabo Florida, Alabama, Mississippi, Georgia khona le. Zigucha kubi ngale abantwana bathwele nzima. Njalo sithemba ukuthi labo governor bakhona bona lawo ma-states engiwabalileyo lamanye bazabona kuhle into yakhona ukwenzela ukuthi bazame ukunceda abantwana, bakhuthaze abantwana ukuthi bagqoke ama-mask nxa besiya esikolo ukwenzela ukuthi balwise lesi sifo lesi.
Sezivuliwe yini indawo ezifana lamabhawa, ama-club, ama-gym lokunye okunjalo?
Ya, indawo zokuzithokozisa sezivuliwe. Bavula khona phana be-relax into yama-mask laphana kusiya khona ngale sokuzafika kubo July 4th ngale. Kumbuka ngumeya kwampana emuva le. Ba-relaxa sile izinto. Kodwa yeyi i-corona sibuya kubi kathesi. Hayi, angikwazisile ukuthi kumbe sokuvuliwe. Kodwa indaweni eziningi balokhu bekuvaliwe noma kumbe kuvulwa isikhathi eside kakhulu ukuthi laze nezezokukwetshisa kuze kuseleza ama-night club. Ambona ukuthi kuvuliwe endaweni eziningi. Lokhu bazama nje ukuthi balwise yena linto ngoba baningi abantu abangavaccinatewanga abangahlabanga. Yikho lapho kukhanya kulo msindo khona, okukhanya kulo supho khona. Okuyinto lokho okuyisifo lokhu kukhanya kubachaya bona aba abangavaccinatewanga. So nxa besiye emabhawa, ema-night club, lama-restaurant lapha kudliwa kuze kube sebusuku kusuka kuphambanise. So ukuze bakunqabele lokhu, indawo ziyavulwa kodwa hayi esikhathini esiningi. Babezama nje ukuthi abantu bangahlali khona kakhulu isikhathi eside ukwenzela ukuthi bangachiyi into liyana kumbe bayihlanyele khona phana. Ama-maski aso lo mdala uBiden uphumile nje kumalanga ladlulileyo ukuthi hayi sokumele sibe ukhangele ukuthi abantu bagqoke ama-maski. Njalo labo abangavaccinatewanga kumele kubonakale sibe ukuthi bayathestwa ukuze nxa umuntu elakho angangeni lapho kulabanye khona angakuhlanyeli kwabanye abantu ahlaphumayeni ngekhaya uzwe kwento kwankona kungani kuya kuyadeda mbijana njalo lama company lapho kusebenza khona abantu abaningi umthetho usuphumile kakhulu bona abantu abasebenzele uhulumende suphumile umthetho ukuthi abantu kumele sibili babone ukuthi bahlabile kumbe kugqoka ama mask lapho nxa ungahlabanga kumele ubonakale ukuthi uya testa kumbe ukutestwa kangakabili kumbe kangakanyeviki kule number yakhona ukwenzela ukuthi bakulwise kwinto lokhu bazama ukugeda
Umnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe isihlala esigabeni seCalifornia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lolamhlanje esikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Idale lePhalamende selilinde ukuhlaziya udaba lokuthi abahlala phandle kwelizwe bazavunyelwa na ukuvota besemazweni abahlala khona kukhetho oluzayo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olibalelisayo nguChris Gande.